UDr Ndlovu ubhubhe lamhla ekuseni ngehola lesithathu esibhedlela seMaterday ngemva kokutshaywa yistroke kanye nomkhuhlane we-asma ngeviki ephelileyo. Lancabe muli yakhe bebesithi odokotela basebenze gadalala ukumelapha wehlule. Incithi ekucubungileni ukuhlalisana kwabantu, umnumzana Hussein Sibanda uthi uMuyi ubeyindoda emadodeni eyasebenza gadalala ukunika abantu bakuleli amathuba okufunda ukuze bazithuthukise. Iningi labantu elalingatholanga amathuba okufunda ngesikhathi sempi yenkululeko uthi laphathiseka ngemisebenzi kaNdlovu kulolu hlangothi.
Uyena nguye owaletha lokhu kufunda ukwenza ukuba kube lula ukuthi umuntu owayengakwanisanga ukungena esikolo labanye ngenxa yempi ekwanisa ukufunda engkhaya.
Lanxa uDr Ndlovu walahlekelwa isikhundla sakhe sokumela impophoma ngo-2000, iningi labantu lithi yena ngokwakhe uqhubeke esebenzela lindawo, kwahlupha nje ukuthi uZulu wayengasakhwabithi ibandla ayelimela. Isakhamuzi umnumzana Willard Mhlanga uthi uMuyi ubengumuntu wehlukileyo kulabanye bakhe kwezombusazwe.
Kuyinto ezwisa ubuhlungu. Uyazi ukuthi kobulawayo malutshwana ama-politicians, ikakhulu uZanu PF, aba lama projects ajonge usiza abantu. So ma uzokhangele ubaba uSikhanyiso wabasiza kakhulu abantu empophoma lapho ayengu-MP khona. Siyakhumbula ebanika amakhombi, letha ama projects ehlukeneyo ayetshengisela ukuthi ngumuntu olothando lomuzi wakobulawayo.
Unkosikazi Emelda Mpofu owempophoma uthi ubaba uNdlovu uliqhawe ebantwini bakobulawayo kungakhathalekile ukuthi ubekuliphi ibandla.
USikhanyiso wasebenza labantu abantu abemakhaya, wasebenza labantu abangalamali, wasebenza wathuthukisa abantu abaningi abangabayanga, wabenza baba ngabantu. Ngakho siyamkhumbula ubaba uSikhanyiso Ndlovu Doctor, uliqhawe lethu.
Ibandla lezanu PF kobulawayo lithi lizalobela uhlangothi lwePolitbureau eliyilo elithatha izinqumo ezimqoka ukuthi uMuyi aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. UDr Ndlovu uzelwe mhlazine ngoNkwenkwezi ngomnyaka ka-1937. Wasungula ikolishi lesifundo iZimbabwe Distance Education College, iZDECO. Nguhulumende wasebenza kungatsha ezigoqela ezemfundo kanye lozokuhanjiswa kwembiko anduba akhutshwa kuhulumende ngoZibandlela ngo-2009 labanye abaphathintambo ababengasela zihlalo ephalamende. UDr Ndlovu walahlekelwa lizibulo lakhe ngomnyaka ka-2007. Uthiye unkosikazi wakhe uDr Rose Ndlovu Lemuli. Ngimele iStudio 7, nginguNothando Sibanda.